Ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba nzima elizweni, kwabagulayo khona kuphambili bengatholi ukwelatshwa okupheleleyo ngenxa yokuvala kwamavinkili athengisa imithi kanye lokuthi abala mali yakwamanye amazwe. Amafamasi amaningi asethengisa ngedola leMelika kuphela njalo engela mithi eyiyo edingwa ngabantu kakhulu. Uhlupho olukhulu lubikwa kuyikuswelakala kwemali yokuyathenga phandle kwelizwe njalo akuqali ngabo ngoba labo bevele bethenga ngemali yaphandle. Umnumzana Bolton Mhlanga obeme phandle kwenye ifamasi wehluleka ukuthola umuthi uthi bayalile ukumthengisela ngenxa yokuthi ubephethe ibond note. Umhlanga uthi maningi amafamasi abevalile kuthiwa basahlolisisa ukuthi balempahla ezinganani i-closed for stock taking.
Denge ngazama lapho ukuthi ngithenga umuthi wezinyo kwenye ifamasi. Ngathi ngifika lapha mina dinto ama-bond note. Then bathi bafuna ama-US dollar. Mina ama-US dollar la adengelayo. Ngizengenza ukuthi ngiphiwe phandle lami ngizame ukuhlanganisa leli i-US dollar langkhona. Kuyabe kunzima ngoba yeyo ifamasi adivuliwe. Amanye adevaliwe kuthiwa close due to stock taking.
Ugogo Dlamini uthi sebethwele nzima ngoba bengela mali yakamanye amazwe ikakhulu labo abangela abantwana abaphandle kwelizwe.
Dinogogo vilasakwazi siyalahlwa sila bantwana asizalanga kathe samachukela ayadhula ama-cooking oil kawakho ekhemesi silama-BP silama-sugar diabetes abonakali kuthiwa thenge ngeyusa kumbeni ngelokhu zeni ngerandi nxa ngingela mntwana olerandi ngengetsho njayini ngiyabuza lowo mbuzo.
Iningi labanini bamafamasi bathi abangeke bakhuluma lentatheli izindaba ngoba besesabela ukuthi bengazithezela olulenkume. Umnumzana Johannes Kloet olefamasi kobulawayo uthi isimo lesi sedola leMelika saqala kudala lapho bekhuluma ngokulinganisa idola lebond note.
Inkinga ekhona lapha ukuthi i-situation le e-US dollar has been going on for a very long time. Befaka indaba yebond isiba yona i-1:1.
Isimo somnotho elizweni siqhubeka singamakuhle njalo abasebuzimeni obukhulu ngabantu makhaza ngoba laba ababusayo besithi bengagula baye kwamanye amazwe bechiya uZulu engelami. Uhulumende usanda kunika isigaba semithi imali ephose ibe izigidi eziyisikhombisa kuzigidi ezingamachumi amabili lane ezifunekayo. Ingcosana le ayifiki ndawo njalo isibangele ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Laba abathengisayo bazigezile besithi ngabe labo bathenga ngemali yakuleli bebezathengisa ngeyakuleli kodwa akunjalo. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.